Hayi laba bathi bona ukubotshwa kukamama uMvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho ilizwe leli lilezigidigidi zabantu abaphilayo babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Baningi abantu abantshontshe amabhiliyoni, baningi abantu abantshontshe amamiliyoni, baningi abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendo, umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo, inkomo lakho konke, abatshaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi, ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphokethini abantu, ezinye ziphetheya khonale eYurophu, zisemelika, zise-Asia, siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalowo uMvumela abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe. Kumele-ke baboshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi. Angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathanda Moyo ukuthi bayabazi abantu. Akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thi uhulumende uyebelwa imali iyaphela duwa kuzithonga ukuthi iqedwa uMvumela yedwa. Baningi abantu abatshontshela abantu beZimbabwe okusamele baboshwe. Ngakho-ke lo othi yena hhayi kuyikusebenza lokhu akakaqalisi kusamele kusetshenzwe ukuze abantu beZimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efaneleyo.
Ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele Ncube, uhulumende kumele awuphathe kanjani?
Umbuzo wakho omuhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende eze njani ukuze awuphathe kahle umzabalazo oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela, i-campaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinye ilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu kuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapholisa, i-unit entsha yamapholisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi, hayi la mapholisa khona. Kumele-ke basebenzele Anti-Corruption Commission. Kumele yona ngokwayo i-National Prosecuting Authority ibe logatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu. Baphiwe imali eneleyo, lamandla wonke eneleyo, lemithetho yonke eneleyo. Kumele kuqeqeshiswe amapholisa, kuqeqeshiswe abathuthisi, kuqeqeshiswe omahlula amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo.